umbutho wekhompyuthila tisirimunu akusiphathanga kahle njengenhlanganiso ngoba wabotshwa ngemva kokuthi wayekhalaza ngemali esiyiholayo bekhalaza ngokuthula belabanye yena wakhethwa phakathi kwabanye waba nguye obotshwayo abanye bonke bachiwa bahamba akusiphathanga kuhle njalo ngoba njengomuntu ongumama kuyabe sokukhanya angani yena nguye okhethiweyo abanye bonke bakelwa bahamba yena engumama njalo kukhanya umama akusamelanga bekhalaze labanye so akusiphathanga kahle njengenhlanganiso sebe silokhe silwela ukuthi ukhombethi sirimunu aphume sikhangelele ukuthi njengomuntu ongelacala akulanto ayiphambanisayo ngoba wayekhalaza ngokuthula labanye sikhangelele ukuthi uzaphuma njalo akasuze tholakale lecala ngoba vele into ayenza wayesenzela ababalisi bonke ekwenza ngokuthula.
Kumnyaka lo odluleyo ungathi uhulumende ubeliphethe njani njengababalisi nxa sikhangela ukubotshwa kukaChisirimunu labanye ababalisi esibone behlukuluzwa?
Nxa sikhangele umnyaka odlulileyo thina njengababalisi besingaphathwanga kuhle nguhulumende ngoba sihlale isikhathi eside silokhu sikhalaza sikhalele ukuthi sithole imali yethu ingama US dollars kumbe ilingana le mali esasiyihola ingama US dollars ngo-2018. Asiphathanga kahle ngoba ngakhangela ezinye izisebenzi zikahulumende zazihola imali engcono kule yethu okwesikhathi eside thina lokhu sikhalaza siphiwe imali encane sihluleka lokuthi siphilele imuli zethu sagcina sesingabantu ababuyela emsebenzini lokhu sikhalela imali yethu sabuyela emsebenzini kulo mkhuhlane owe-COVID singela izinto ezinelisayo ukuthi sibuyele emsebenzini ngomumo owawukhona ngesikhathi naleso kunje lakhathesi izikolo zivuliwe abantwana ababhalayo babuyele lesikolo lokhu siqhubeka umumo lokhu njalo so sibona ngani thina njengababalisi uhulumende kasiphathi kuhle ngoba izikhalazo zethu zazilaleli nxa sisenzela izinto esenza ngokufuna kwabo kodwa kungalalelwanga ukuthi thina kanti vele ngkwini esikufunayo kahle kahle.
Emnyakeni odluleyo belikhala kakhulu ngodaba lweholo. Lo nyaka siqala nje u-2021 kuyini elikufunayo kuhulumende?
Thina njengababalisi indaba yethu ayikajinki lokhu esikhalela imali yethu ingama US dollars kumbe ilingana le mali lama US dollars esasiwathola ngo-2018. Lokhu esikhuthaza uhulumende ukuthi alalele izikhalazo zethu lapha ezimalini ngoba imali esiyihole ngo-December, ngo-November nango-December esiyimali esizayihola ngenyanga le esingene kiyo ngoba kuyabe sokukhitshwa ezinye izimali ezinjengama-COVID allowances. Sabe singasazitholi ukuthi imali esiyayihola ngenyanga kaJanuwari iyabe siyihlile so sicela ukuthi uhulumende asizwisise ukuthi imali esesiyihola ayiyenelisi ukuthi siphile ngayo njalo umumo esiphila kiyo khathesi ulo mkhuhlane we-COVID-19 thina ababalisi ukuthi sibuyele emsebenzini kunjalo sifakwe engozini enkulu kakhulu sifisa ukuthi ngabe uyasilalela asizwele asinike izinto ezinelisayo kumbe izikolo olo zike zime ukuvula kuze kutholakale konke okudingakalayo ukuthi abantwana nababalisi bevikeleke emkhuhlaneni we-COVID-19.